Baqinisile beMelika lokho abakuchoyo ukuthi uhulumeni weZimbabwe kafuni opposition, kafuni vele izwi eliphikisana laye, kungakhathalekele ukuthi lise likumaqenjene ophikisayo kumbe likusivil society enhlanganisweni ezizimeleyo kumbe emabandleni ezokukholwa kumbe kwabesintu kumbe yini, konke nje okungumbono ongahambisani leZANU-PF kumele kudilike, kumele kubulawe, kumele kuphele du, asale busa yedwa uhulumeni weZANU-PF edilizile izwe liphela, bulala imigwaqo, bulala izibhedlela, atshontshe imali, enze konke angabiya kuthanda kungela muntu ophikisayo lotshela abantu ukuthi lapha kuyonakala. Ukuphuma kwabantu abafaka ilihlo ezintweni zabantu ukuthi zivikeleke kuyayidiliza idemokrasi. Nxa kungela opposition kule week si opposition, umbuso awuqondi njalo ilizwe ngeke libuswe ngendlela efaneleyo, liyaphela du ilizwe kungela lo obonayo lophikisayo. Ngakho lokho kumele kulungiswe masinyane, kungaze kwacina sekuyinto ephila kuze kube phakade njengalokho izani ifona.
abeZANU-PF bayakusola kakhulu okukhulunywa yiMelika Ncube, bathi leli lizwe kumele lichiyane lokungenela kundaba zeZimbabwe.
iZANU vele kayivumelani nalotho, ithi akula economic crisis, akula political crisis, akula human rights crisis, akula governance crisis, akula democracy crisis, ithi akula mbuso omubi, akula lizwe elidilikileyo, imigwaqo mihle, kayila amaphotholi, izibhedlela zigcwele imithi lamadokotela, ithi izikolo zilakho konke okudingakalayo, ithi amalungelo abantu lesisekelo sombuso lomthetho kuyahlonitshwa eZimbabwe. Ikhuluma into engekhoyo vele, ngakho ke umbono wabo kulokho kawudingakali. Ulamba nxa ngabe ucela kwamanye amazwe baya kutshela omakhelwane ukuthi uza kwenze njani. Ngakho ke as long as iMelika isipha uncedo eZimbabwe izafaka umbono. Silambile ilizwe libuleyo yiZANU yalidiliza du, ngakho ke abeMelika bale umbono ofaneleyo. Kanti kumbono wabo uhambisana lo wabantu beZimbabwe ababona ilizwe liphela liphedwe yiZANU, kudilika opposition, kudilika human rights, kudilika democracy, kuphela yonke into engenza ilizwe liqhubeke lisiya phambili.